Siyabonga Chris Lojonga. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 2 kuNtulikazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yeah, isiphatho zesisebenzi lesi ngibona ngani kubalulekile ukubana loba nje ilizwe lisithi sikhululekile ngathi kwezombusazo kodwa ngezinye indlela ngibona ngani kutshengisela ukuhlukuluzwa kwabantu abansundu ngaphansi kwenkampani ye-Green Fuel.
Izisebenzi zenkampani ye-Chisumbanje Ethanol Project ezaxotshwa ngaphandle komthetho zethesa umqatshi umlando wokwephula imithetho evikela izisebenzi.
Amazwi kankosikazi Grace Mugabe awokuthi umtshitshisi kahulumende umnumzana Johannes Thomana kumele axotshwe kulandela imbono yakhe yokuthi amantombazana asakhulayo alelungelo lokuya emacansini sedale inkulumo.
Abaphikisa umbuso weZANU-PF bathi impiko yekomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo ethi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kusabalele ngelizwe iveza sobala ukuthi uhulumende weZANU-PF kawananzi amalungelo oluntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izisebenzi zenkampani ye-Chisumbanje Ethanol Project and Green Fuel Private Limited kamnumzana Bill Rottenberg ezaxotshwa okungekho emthethweni zethesa umqatshi umlando wokwephula imithetho evikela izisebenzi ukwephula ilungelo lazo lokuphatha izisebenzi ezinsundu njengezigqili. Intathe yezindaba yithu Mavis Kamause ethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe izisebenzi ezingamashumi amabili lanhlanu lezi ezisanda kuxotshwa umsebenzi kungela nhlawulo okwenyanga ezedlula eziyisithupha. Bezilandisa phezu kokuhlukuluzwa kwezisebenzi zonsundu okwedluliswe amalawulo kule nkampani elima imfe elungiswa ngayo amafutha ezimota ohlobo lwe-ethanol. Iningi labaze emhlanganweni lo lentathela izindaba owenzelwe e-Media Center eHarare lamhla ekuseni oqoqwe inhlanganiso ye-Platform for Youth Development Trust imanyene leye Media Center njalo bekungabachayeli abaxotshwe umsebenzi kule nkampani ka-Bill Rottenberg. Bezilandisa izehlakalo ezilusizi phezu kwesiphatho esiphiwa abensundu kule nkampani okwahluke kuleso esiphiwa ezimhlophe zingalitholi iholo kwesikhathi eside zisetshenziswa njengenyamazana njalo zingavunyelwa ukubumba inhlanganiso yezisebenzi. Omunye wasebeke baphatheka emisebenzini yokuphathisana loZulu engomunye wabakhankasela kulondolozwa kwelungelo loluntu umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi kuyinto edanisayo ukuba lokhu ezikhona izehlakalo zokuphathwa kwabensundu njengezigqili elizweni eselile minyaka engamashumi amathathu lanhlanu lathola uzibuse.
Yeah, iziphatho zesisebenzi lesi ngibona ngani kubalulekile ukubana loba nje ilizwe lisithi sikhululekile ngathi kwezombusazo kodwa ngezinye indlela ngibona ngani kutshengisela ukuhlukuluzwa kwabantu abansundu ngaphansi kwenkampani ye-Green Fuel. Inkampani ye-Green Fuel ngathi balokuhlukuluza abakwenza abantu abansundu and ngendlela engibone ngayo ngibona ngani ngesingakuthi ngesilungu is-modern day slavery ukuhlukuluzwa kwabantu abansundu ekusebenzeni besetshenziswa bengela abakuthola.
Ndlovu uthi inkinga yokuba kuyabe kukhona okuthenjwe yilaba belungu okubenza benze santando ngoba besazi ukuba banobudlelwano lenkokheli ezisezikhundleni eziphezulu athi kungaba yizo ezibavikelayo kungela nyathelo lithathwayo lapho izisebenzi zikhala ngesiphatho osekuyinto esisile sikhathi eside isenzakala.
Okusho ukuthi ukukhululeka esikukhuluma malanga onke asokukhululeka kweqiniso kodwa yikukhululeka at someone else's convenience. Nxa abelungu bebuya bengaphansi komunye umuntu kusho ukuthi akukabi le total freedom loba ngathi ukukhululeka okubalulekileyo ebantwini abensundu. Okusho ukuthi loko kule that gap as okusafuze ifile for abantu abensundu ukwenzela ukuthi bathole uzibuse ngokwanele sikakhulu ncasigela kwezomnotho abensundu abakabi lamandla kusho ukuthi uhulumende kulento eziningi okufuza azenze ukwenzela ukuthi abantu bakhululeke batholeke i-freedom esingathi economic freedom.
Abenhlanganiso esebenzelana lozulu wechipinge ye-Platform for Youth Development Trust batshela intatheli zindaba ukuba selusiwe emthethwandaba lolu daba lwabatshayeli laba njalo inani lesabaxotshwayo bengahlawulwa selifika kumakhulu ayisikhombisa. Bathi kunje izisebenzi zixotshwa mahlayana sikhathi sonke bese kungeniswa ezinye abenkampani le beqhubeka ngomkhuba munye wokungazihlawuli. Baveza ukuba akukho ozihluphayo ukuchasisa ngokugcweleyo phezu kokwenzakalayo kungaba ngokuphathelene le ndaba zenhlawulo loba isiphatho esingesihle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Amazwi kaNkosikazi Grace Mgabe awukuthi umtshitshisi kahulumende uMnumzana Johannes Thomana kumele axotshwe umsebenzi kulandela imbono yakhe yokuthi amantombazana asakhulayo alelungelo lokuya emacansini asedale inkulumo. Ngomnyaka odluleyo uNkosikazi Mgabe wathi uNkosikazi Joyce Mujuru owayengumsekeli kaMongameli Mgabe kumele axotshwe umsebenzi lakanye lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF lakanye lokhu kwenziwa. Umbuzo osukona kwabanye ngothi uMnumzana Thomana uzaxotshwa umsebenzi na? Abanye ngabavumelana le mbono kaNkosikazi Mgabe besithi yebo uThomana kumele axotshwe. Incwadi yecubungula izombusazwe uMnumzana Brilliant Mhlanga uthi utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uNkosikazi Mgabe usenguye olamandla. Uthi njalo lokho kungavela sobala engaxotshwa umsebenzi uThomana.
Kusitshengisa ukuthi uGrace Mgabe usezihambe ngasesidukwini e-State House ngoba lapho akhulume khona into ezinjengazonezi simthola lo akhulume ngaye ngalolo hlobo exotshwa kwaxayisa ngomjulu uJoyce Mjulu. Now sesimbone ekhuluma ngabo bonke akhuluma ngabo baxotshwe labo Mike Madiro bonke labantu. Kusitshengisa ukuthi futhi uThomana kayizwisisanga indaba yakhe appointment yakhe usuke wacabanga ukuthi since yena engene laphana appointwe ngesilungu esingathi phecelezi the political appointment walibala ukuthi yena ka-appointwanga njengepolitician yena ufakwe laphana njengomuntu okufanele abonise ngokomthetho. Nxa kuthe kwaba lukhophe lapha abalukhophe khona ama-politicians bekukuhle ukuthi awayekele ama-politicians ayenza akwenzayo ngoba kusasa ungabheva njengepolitician baza kuthutha njengepolitician manga kuphatha njengepolitician ukhithwa njengepolitician futhi endaweni ezinjengazo lezo. Yikho esikubona sokusiya kuThomana.
Abaphikisayo bamabandla aphikisayo balakho na ukuthi labo bafake izwi labo ngokukhathazeka ukuthi umbuso ususiya nganxele.
Akudala bakwehluleka lokho. Singakukhohlwa phela ukuthi kwabaphikisayo. Okuqala vele umntathu bengamfuni kwakunguThomana ngithi. So kwabaphikisayo nxa lamhla bengabona uThomana eseqotshwa kuyabe kuyilokhano sokuthi ngokuqondileyo bangahlekelela eceleni bathi ya seziye ngasifudlane. Nxa kunganjalo bangazizwa bona sebesithi hayi uThomana uxotshelweni bona bayekuthi kuyikuthi siyakhumbula ukuthi iminyaka edlulileyo kade becomplaina ngoThomana logono. Hayi kuthi ukuthi baye besithengisela phela ukuthi ba-confused. Lanxa sikudinga ukuthi abaphikisayo babe lalo ilizwi lamazwi abangafakwa ukuthi ilizwe libuswe kanjani. Iqiniso elikhona siyakwazi ukuqala bakwehluleka lokho. Asiboni vele bengakukwanisa ukuthi bakuqhubeke bakwenze lokho. IZANU vele siyabatshengisela kudala ukuthi yona yiyo busayo ngoba uThomane khona phana nto wasitshela ukuthi vele wena ungezanu. Waqala wazideclare ukuthi ungezanu. So abaphikisayo amboni belolutho abangalwenza oluya ngaphi.
UMnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseBhilithane.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lakushortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo
www.voaindebele.com.
Abanye abesifazana babikwa bengaqhakathekisi ukuthi behlale belamaphepha abanika amalungelo achiyeneyo emthethweni bengehlukana kumbe bebhujelwa ngomkabo agoqela awelifa awezindlu awencwadi zabantwana zokuzalwa lamanye amaningi-ningi. Asizweni imbono kaKhansela Lilian Mlilo wenjube lobhengula kobulawayo ngalolu daba.
Uthole ukuthi umama akashadanga uhlezi lo baba ingenika kade elomunye umfazi wathatha laye kumbe uhlezi lo baba akazange achade ubaba akasekho nginanzela ukuthi isikhathi esinengomama babuya kimisebenzi esekhala sesithi khona sengithathela i-death certificate omama amalungelo abo isikhathi esinenga abakawazisisi ukuthi kufuze njengomama athi ngayele elomkakhe bahlale njani omama abakazisisi banida sibili ukuthi bafundise. Ngone ngani mina ngizazama sibe wadini yami lapho ukuthi ngithathe isikhathi sami ngike ngizwe mama sesishona sicisana sihlezi ngkhaya sicisana ngakho khona lokho ngoba ngibona bahlangana lezi zinto eziningi kakhulu. Kule munye mama ngikhuluma kanje wabuye ofisini yami wafika wathi mama councilor khala izinyembe zisibi mama councilor kathesi ngishiwe ngumkami nge 2 weeks back khonapha nje ethown ethwele nje amaphephaphepha akaye wathwele esithi ufuna ukumncediswa i-death certificate yomkakhe isigcinwa ngusisi womkakhe. Mina ngathi ngandlela ba wasesithi khona hhayi usisi mina yini engenza ukuyicela kumbe ngase ngifunakala kwezinye indawo ukuthi ngiyelungisa amaphepha omkami sengenza ukucela i-death certificate ukuthi ngicele ukuthi ngihambe na. Mina ngase ngisithi indaba mama wathi a lami nyama ngalo ukuthi kade kwenzakalani. Mina ngase ngisithi hhayi wena kufuze ugcinele i-death certificate yakho kanti umuntu lwana wayengumkapa wakhanya sithi hhayi vele akuyenze ukuthi ngananzelela sinithi omama bafuna ukufuna lokuthi nje omama batshele ukuthi ababe le mitshado lakhona lokho kwezindlu kuqakatheke ukuthi umuntu ngayengumama lapho ilizwe lakhe libe khona endlini ngibona kuqakathekile kakhulu.
Lo Councillor Lilian Mlilo wenjube lobhengula kobulawayo bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Ko live talk lamhlanje asihluzeni bomama sikhangela ukuthi kuyini okumele owesifazana kunanzelele empilweni njalo akuqhakathekise ngokuphathelane lengwalo zempilo ezifana lama title deeds amawili lokunye.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Yesikhangile ezivela kwamanye amazwe.
Kulamalunga ebutho lomanyano we-United Nations ayisithupha afileyo kwalimala amahlanu ekulwisweni okwenziwe indawo ekade beyilondoloza enkangala yakwele mali. Embikweni wethule namhla, i-United Nations ithe laba bantu babulewe ekuhlaselweni okwenziwe udwedwe lwezimota ebezithwele uncedo ngendla yedolobho leTimbuktu.
Umchayeli wendizamtshina i-TransAsia Airways echayeke yawa eTaiwan ngoNhlolanja ubika wacitsha i-enjini eyodwa eyayisebenza. Indizamtshina le iqale ukuba lodubo lokungasebenzi kuhle kwama-enjini wonke omabili isanda ukusukuma enkundleni ye-Taipei e-Songshan. Enye yahle yacitsha kwasala eyodwa eyacitshwa nguye umchayeli ezama ukuyiqondisa. Yawela emfuleni yabulala abantu abedlula amathumi amane kwahlengwa abalithumi lanhlanu.
Umhlangano wabomama we-Women of Dominion International obuthanisa omama abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika ekhuthaza ukusebenzelana kwabo kungakhathalekile ukuthi ngabokholo luphi lwesiKristu uqalisa lamhlanje eCincinnati e-Ohio. Lomhlangano ujonge ukuqinisana kunkolo yesiKristu lapho omama behlala elizweni elingasikhaya labo kanye lokucebisana ngokondla imoli phakathi kwamasiko ehlukeneyo. Lomhlangano uqalisa lamhlanje uphele ngesonto ekuseni njalo ukhangelelwe ukungenwa ngomama bedlula amakhulu amathathu abanye babo abavela eZimbabwe ukuzochumayela lokucebisana labo mama.
Izizalwane zeZimbabwe zithi kunzima ukukhulisa abantwana emazweni agoqela eleBrithani, eleMelika, eleAustralia, eleCanada lamanye ngenxa yokwehlukana kwamasiko. Ukuze sihlaziye udaba lolu ake sizwe unkosazana Sakhile Dube ne ohlala eHebrone, Botswana, lomnumzana Khumbulani Moyo oseJohannesburg kwele South Africa bexoxa loGibbs Dube weStudio 7. UmaDube usungula lolu daba.
Umntwana ikakhulu lapha eBotswana masisi unaye uhlala la endlini akuizi ukuthi aphume endleleni ngoba uyabe ngasomntwana uyabe ejayele i-society yalapha njalo noma eyonile is very easy ukuthi uthathe uswazi umfake endleleni angayenzi into ezingaphumanga njengabanye ababe wabona lapha benatha bedima but owabe uvele unaye endlini uyabe e-writing engaphumanga endleleni.
Ye sizwe ngawe khonapho baba Moyo kuhamba njani khonapho-ke eGoli?
Hayi ngapha eGoli kunzima kakhulu uma ukuthi ukukhulisa umntwana ongaphandle ngoba njengose sikwathi noDube salisukela ekhaya liyabe linjani kodwa ngapha imithetho yakhona ayivumi ukuthi discipline abantwana ngokubagada and also indawo ekuhlala kuzo azikho like ukuthi zijwayeleke or zi-friendly ngesilungu for abantwana ukuthi bakhulele kulezi indawo and isikhathi esiningi thina njengabazali sisiqeda kakhulu emsebenzini so asiboni ukuthi bakhula kanjani.
Khonokho-ke kukhanya kuyahlupha Madube ukuthi labe lisemsebenzini abantwana bezikhulela bebodwa akusitshela ukuthi kume njani.
Lokho lakho nami ngaphosa ngivumelane lakho ngoba sokusika ngokuthi uvele wasigoqa yini Dube sisesemanzi ma kuyukuthi sigoqile simanzi angiboni mina ukuthi umntwana noma ngithe ngamthiya endlini ngahamba emsebenzini angasala ayelenye indlela angacabanga ukuthi aphume ngayo endleleni. Ye bakhona abanye abantwana ukuthi uyabu umbona ukuthi umntwana lo ngumntwana ngowekhaya ngowesintwini kodwa ubuntu bakhe uyazibuzabuza ukuthi aw uyabe ezalwa ngumaDube umzalwa ngubani asikho ukuthi ifamily yonke abantwana baye be-right kodwa mina sembabonile ngiseduzane labo abangabekhaya hhayi lokhu besendleleni njalo lingapha umthetho wangapha ngaze ngimkazi ehambe epolisi esesiyafika ngale bambuza ukuthi ukatselweni abaphonge ukuthathi isinqumo sokuthi uhlukumeza umntwana kungela reason yokuthi uyabe katselweni njalo ukukatha umntwana kungendlela ezithiyeniyo uyakwanisa ukumkatha ukuthi ususile ingane ulwalo muntu ongawoMadube umbuchaya uchaya ukuthi uchaya umntwana but I think nxa umkatha ukuthi uyamelula angiboni kulo hlupho kulokho.
Ye pho manje-ke Moyo abantwana bakhuzwa njani?
Hey ngalezi khathi ke akufafani nathi isikhathi sikhula njengoba uMadube ebeka ngoba ngapha eSouth Africa baba exposed to ama rights amaningi kakhulu and nendlela singesakhuliswa ngayo la esiphuma khona emakhaya ethu ihlukile kakhulu especially ngapha eSouth Africa so ukuthi siba discipline kuba nzima kakhulu.
Uyamuzwa ke uMadube lapha kodwa ke nxa sokubuya ke okunye Moyo ukuthi umntwana bese sithi mina bazali bami mbona ngazane ngiyisitabani kumbe ngiyinto enjalo likubamba njani konoko?
Lokho-ke yizinto esezisithiya kakhulu njengabazali ngoba nti uyazi umntwana thina ngesikhathi sikhula vese like uMadube ebeka kwakunjalo kodwa ngendlela isimo sesingakhona sokusiba nzima so umntwana uma ebuye sithina selelo hlobo lomuntu njengala e-South Africa umthetho uyamvumela lokho uselelo hlobo wena njengomzali usekwamela ukuthi umnikeze usupport osekelo kulokho aseyikho khona but ngeke ukwazi ukuthi uma enqabele ngoba ungama enqabela lokho uyagcine sesiba maybe agcine ezibulala or agcine ezibophela or egcine ebaleka ekhaya sesiba ngolunye uhlupho lokuthi uyemdinga umfuni so ngoba ngamalungelo lawa asekhona emhlabeni sikubonile kusenzakala khona ngapho ngase-America nase-I think nase-France nase-Germany benikeza ukuthi sebengashadana abantu abanjalo so kuba nzima ukuthi wena njengomzali usungathi hhayi thina sikwazi lokho kithi kuyazila lokho ukuthi wena usuyilokho so ama-challenge sihlangana nawo njengabazali kulezi nsuku so mina ngombono wami ngiyambona ukuthi yes uthi bangabi nawo lawo ma Facebook basalele emuva ngoba ama internet izinto ezenzayo ama research abayenza esikolweni kulezi insuku bayenza ngalelo hlobo so ukuthi kulimit ukuvale kuba nzima futhi so ngibona ukuthi sina njengabazali like especially thina singaphandle kwelizwe especially laba nabangahlala emadorobheni abahlala emadorobheni siba nalolo hlupho lokuthi indaba le yama internet nanani yiyo esisenza kakhulu ukuthi abantwana be expose kudlula thina ngesikhathi sisakhula.
Amadube likubamba njani khonokho?
Hayi le engoshani lezisabana lani mina yami not in my house, not in my family, not anywhere near lapho engikhona ngoba manxa ngikhulile ngibona ukuthi ngithethe nguyise sisenzini silabantwana sisho yini kathi na le uyabeuye nje luyabe yithethe ayi angivumelani layo noma engabe ibone kwenye indawo angeke ngavumelana layo ngoba angiboni vele angayenzi ukuthi into engekho vele isankoti uyabe ukuthi uyenza ukuthi phela usho ukuthi nizafa ngingela abazukulu.
Lapha sizwe unkosazana Sakhile Dube ne ohlala eCabrone eBotswana lomnumzana Khumbulani Moyo oseJohannesburg eSouth Africa bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Abaphikisa umbuso weZANU PF bathi imbiko yekomishini ekhangelane lamalungelo oluntu ethi ukwephulwa kwamalungelo kusabalele ngelizwe iveza sobala ukwehluleka kukahulumende weZANU PF. Ikomishini le itshele idale lePhalamende izolo ukuthi ukunyamalala kukamnumzana Itayi Tsamara yinto esolisayo kakhulu njalo uhulumende kumele amdinge atholakale. Ite njalo amalungelo ezibotshwa kananzwa ngitsho. Ukuhlaziya lolu daba siqhume isikhulumeli seMTC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Joshua Mhambi, lo mnumzana Morris Ngwenya ocubungula izombusazwe njalo elilunga leZANU PF. Umhambi usungulele ingxoxo.
Ilungelo lokuqala umuntu analo ngelokuthola indawo yokulala lokuthola ukudla ekuseni emini lantambama khonokho yinto engenzakaliyo kuleli balutshwane kakhulu abantu baleli lizwe abadla ukudla kwekuseni badla kwemini lokudla kwantambama singakafiki-ke kwalaba ababotshiweyo sivele uzulu uyisigqila sikhuluma ngalesi sikhathi uhulumende esingaphansi kwakhe ugcila zabantu ukuthi bayehluleka ukuthola ukudla singakayikhathani sisuka lapho singangena endabeni zalaba abagcilaziweyo kwezombusazwe abantu abanamalungelo ayacindezelwa kulokuhlinikezwa lokukhahlanizwa kwabantu abacabanga ngendlela ehlukeneyo kulo hulumende lowo lokho yinto evele isegcekeni njalo singakayikhathana uzakhumbula ukuthi vele ilungelo lomuntu kuleli lizwe lahle lathathwa lacindezelwa ngombhuqazwe ngalokho-ke lokho okhulunywa yi-Human Rights Commission kuliqinisa ukuthi amalungelo oluntu lapha akukachazi akula hulumende ozimisele ukuwahlonisa.
Mnumzana Ngwenya, kuhlangothi lweZANU PF livame ukusola kakhulu amazwi anje ikakhulu nxa evela kunhlanganiso ezifana labo Human Rights Watch inhlanganiso ezivela emazweni angentshonalanga kodwa imbiko le okwamanje ivela kukomishini yeZimbabwe ikomishini ekhangelane lamalungelo oluntu.
Yes, singakhangela indaba yamalungelo oluntu ukucasisa kwakhona ingcazelo yakhona ivele ichiyene iya ngokuthi ucasisa ukhangele ngaphi ukhangamane lokuphi ngenxa yokuthi amalungelo oluntu wona vele aya ngabantu singakhangela ukuthi amasiko abantu achiyachiyene kwesinye isikhathi omunye umuntu abe ekuthi lelungelo lakhe kuyabe kusephula amalungelo abanye abantu ngithe njengesibonelo nxa abesifazana bangathi bafuna ukugqoka samhlando kumbe bafuna ukuhamba bengagqokanga abesilisa bona bangasuka bethi lokhu yikwephula amalungelo abo ngakho-ke lokhu kuchiyachiyene kodwa singakhangela elizweni leZimbabwe singazake sithi ilizwe elilokwephulwa kwamalungelo abantu kakhulu ngenxa yokuthi ikakhulu lona ibandla elibusayo leZANU PF lavele lalwela amalungelo abantu esephulwa uhulumende kaSmith. Yikho sibona ukuthi vele nangokwalo le ekuthini kulondoloze amalungelo abantu sonke isikhathi. Abantu bazakhuluma ngendaba zezibotshwa abantu abasejele. Vele abantu bonabo amalungelo abo singawakhangela kabanda amalungelo agcweleyo ngenxa yokuthi izibotshwa. Lokho asingaza ke sijone sibhekisana kule sikhuluma ngakho. Lokho yinto eyaziwayo ukuthi khona vele ngokwabo ingcazelo yesibotshwa umuntu ovele onamalungelo angenelanga.
Ngwenya, abantu abafana lo Itai Dzamara ke uZulu nje jikelele.
Yes, lo ngumuntu isizalwane seZimbabwe ngingazonke izizalwane seZimbabwe kodwa singakhangela indaba ekaItai le. Kungazani bakhona abantu abadla ngakho sokungani sokuhlatshelwa umuntu oyedwa kuphela kodwa abantu asiwa abaselakalayo imihla yonke abanye bayezama ukuchapha umfulo lwempukubisi yeSouth Africa kodwa asikaze sinze uhlatshelwa njengayenalo ukuthi sokukhanya ngani vele kula bantu abadla ngaye uyitayo nalo
emhambi nansi indaba
uNgwenya angikwazi ukuthi uphila kuliphi ilizwe Themba useZimbabwe asikhulume ngenhlanganiso yakhe iZANU-PF umuntu ulelungelo lokucabanga lokubuthana lokutsho akucabangayo nangu uJoyce Mjuru usenkangala sikhuluma oyingcenye yeZANU nampa omtasa basenkangala beyingcenye yeZANU ngokucabanga okwehlukeneyo kuleZANU so ungakabali uZulu jikelele vele izano icindezela bayo abavunyela ukucabanga nokukhuluma abacabangayo kuthiwa ngezano nxa uphakathi kwayo ufana lomuntu ogade impisi kumele uqhube uhamba leye kudla phambili ngoba ungehla futhi iza kudla kuliqiniso lokho ke elisobala nangu Amos Smith uthi esefile umuntu wenkosi esencwatshiwe abuya thethiswe vele eseyisidumbu amalungelo oluntu agcinwa njani kuzano evele izehlulekela
kuyiphethe ngamafithane ngwenye
ilizwe leZimbabwe lihlonipha amalungelo abantu ngenxa yokuthi silembono etshiyeneyo sabumba isisekelo sombuso inyaka emibili emithathu endlulileyo iconstitution entsha elondoloza amalungelo omuntu wonke eZimbabwe ngakho-ke ulandelwa komthetho ukhangela isisekelo sombuso yikho okungasincedisa ukubana sibone ukuthi elizweni kuqakathekile ukuthi umuntu wonke aziqhenye ngokuthi amalungelo akhe alondoloziwe
umnumzana Morris Ngwenya ngomsekeli webandla leZANU-PF njalo ucubungula izombusazwe obexoxa endawonye lesikhulumeli se-MDC ekhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube umnumzana Joshua Mhambi
sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esithola nge-email Facebook lange-WhatsApp
Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu othi salibonani lonke zihlobo linjani. Thina siyaphila namhla sibona uProfet Magaya ngapha eBotswana. Ngoba kumnandi over. Ngicela lazise abanye khona ngapho kanye labazali bami koTsukuru. Ngiyabonga mina ngingusinothisiwe maphosa. Ngizalwa koTsukuru okwamanje ngiseBotswana. Siyabonga sinothisiwe.
Walandelayo ke umlaleli wethu ngukhumbulani Carlos Moyo olobe ekhasini leFacebook esithi salibonani basakazi ngicela ngiphimbo lakho umsakazi ungibingelele laba abalandelayo kohanje komeli kontamo komgobi kosihwaba kogrey komzila lakokufa yiwo umdeni wakomaphukani lo ohlala komadabe lasedugwe ePlumtree ngithi abaphile abantu bonke ngukhumbulani oseJohannesburg
Ukhulekani Ncube uthi salibonani lonke basakazi ngithanda ukubingelela umalume umoyo ngisithi idlala imesi zakho lumezi lami ngiziphethe ezami.
Hayi siyabonga balaleli silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithandekile mhlanga.
Lo ntungameli inkomo libelwa busuku obuhle.